uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu umnumzana Ngqabutho Hanyana umnumzana Thobani Ncube unkosikazi Lucia Dube unkosikazi Thulani Ncube lo mgcinihlalo wabo unkosikazi Rosette Sibona bonke bayinzalo yasemzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela usibona uchaza ukuthi basebenza njani
sahlanganisa abantu abayinzalo yeumzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeumzingwane bakhona kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department kuthayilwe phansi kuphinde kufulelwe
uye phambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela
izihlobo zethu labantu abazalwa kuona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela koBulawayo sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ikugula ekulewo mango
uZulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sawo sesilungise kahle omunye wabo ngumnumzana Ndabe Zitha Khumalo
thanda ukubonga kakhulu kumadiasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle hhayi kuhle kakhulu bese sisidala lesi sibhedlela siyabonga kakhulu inkosi libusise ngezandla zenu ezingabanga lukhuni
omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka emzingwane
isibhedlela sesigodini besisesabeka mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani yafela khona hawu sokukuhle khathesi okwamagama siyabonga kunzalo yakithi ngokusilingisela isibhedlela sethu uNkulunkulu abakusise
abathayeli labosomabhizinisi bajabuliswe ukuvuthelelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eGwanda nxa begula umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo
ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hey kunzima kuba lezi ngozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngapi sebelimele liyazi uBackbridge Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu
abesigodini hospital project bantu umsebenzi usemneni kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amawadzi ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela ngimele studio 7 igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.